kumi position yetu very clear ukuthi ama elections la omnangagwa bazanga wine ama elections ngalokho asibona ukuthi uyabe addressa njani sina sithi akube lokhetho olutsha olumgceke oluzatshengisa ilizwe umkhokheli abekhonjwe ngabantu ukuthi uzibani ngengisimfunayo bekhetha ngentando yabo okungela kuwethuselwa okungela kubanjwa ngamandla
likutshoni kolokhu ukuthi lingayi eda le parliament
kwamanje umnumzana umnangagwa thina asimrecognize njengomongameli wezimbabwe ngalokho ke uzahamba yena ayi-addressa imduli yakhe labantu bakhe ababe bekhona bonabo kodwa imeseji yabe sihambile ukuthi hhayi izindaba yezimbabwe ayikahlaliseki kumele ilungisiswe sikhangelele isadakhi ukuthi ingenele ilamule kube lokukhulumisana kube le-transitional government ezakwenza ukuthi kube lokhetho olusha
kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa laba kubadlala ezanupf party kohlwani liphinde ngokhetho ukuthi lungenziwa kwele zimbabwe ukhetho solwedlule ngakho-ke selidumele edlula pho lina lizamani
thina asilali laba kucabangayo lokhu ayisiyontando yomuntu ukuthi ukhetho lolu lwenziwe ukhetho lolu kumele lwenziwe ngenxa yomthetho yezimbabwe le mthetho yesadaki le mpumela yama-observers ayekhona elizweni ekhuluma ukuthi hhayi ukhetho lokuhambanga kuhle kufuze kwenziwe ukhetho ngendlela eqondileyo
kodwa vele nxa abanye bekhangela bathi linangwenu kungazani alenzi konke okumele likwenze lathuma bani kusadaki khona ngale njengoba-ke abantu bengabonakali baye kusadaki khona le
abantu ababesiya kusadaki akulani lokuthi babonakale kuqakathekileyo ukuthi bahambe imeseji ifike kukhulunyisanwe izinto zakhona zenziwe ayisiyo yonke into eyenziwayo emele ichaywe kumphakathi okunye kuyenzakala esinganike sikhiwa behind the scenes kusetshenzwa impumela yakhona yeqakathekileyo nxa isiphuma ukuthi hhayi kwasetshenzwa kwaphuma lalokhu 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 okubambekayo
kodwa nxa sibuyela futhi kudaba lolu lokuthi alihambi edale lephalamende singathi kuzalinceda ngani khonokho baba Mkhwanazi
kuzasinceda ngokuthi vele thina sithi khona kulukhetho lokuhambanga kuhle lokhu ikutshengisa imeseji ikakhulu kumnumzana umnangagwa ukuthi hayi wena waqilibezela asikurecognize sifuna kube lokhetho olutsha ezimbabwe uzabona ukuthi kuzasinceda ngani uzabona ukuthi kuzahamba njani ngoba thina sithi hayi ukhetho vele kalenziwanga ubaba umnangagwa yebo ukhona uhlezi kodwa hhayi kagcotshwanga ngabantu bezimbabwe okuyikho esifuna ukwenzakala ukuthi kube lokukhethwa komuntu okhethwa nguzulu jikelele wezimbabwe